Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni ziludubo olufanayo.
Kwele Zimbabwe seliphela amandla endalisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatshitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba luzoholo, kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMavima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luka khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabela imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba iningi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcini sihlalo wezCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Bindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola lemelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma ipova data timeline uzayinanzela ukuthi iphose itshaya 200,000 imali ofanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi khulunyiswane uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidla khonapho katshana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebeqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedise kangako yili uhlupho olukhona. And ayisibo bodwa, iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenale i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idwala leZimbabwe nxa uliqathanise leMelika liloku luza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcina ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla ukuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edwala leZimbabwe sokumehluli. Nxa izisebenzi zingala mali kutho ukuthi lawo mabhizinisi laba lobunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi okuthenga but asenesi ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge kutho lamabhizinisi lawa ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazi? Sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi siqoqhane lohulumeni. Kuyikho ke unganandzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisela ukuba sikhulumisane lohulumeni silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhala ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumeni ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando. Kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane khanti kule nto evunyelwanayo ingapasi. Kwesikhathi zonke lezi zinto esezixoxisana khona phana ziphumeleli. Kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona ukuthi sokusazala okwenzakalayo. Lo kwenzakala emanesini sithanda bana sikutsho ukuthi uhulumende engakudele engakuthathi kancane. Kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi. Ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo, lo okhulumisana siyakubona kodwa ukhaya ngathi hayi akusincedisi. Yikho ke abantu sebesithi hayi thina ongayisikufayi kuphi. Vele sifile kudala. Yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzini. So uhulumende le ngozi yokuthi intele kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angazaphuze ukuba nayibambise. Kuhle aphuza ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyaqinisa lo hlipo lokuthi iZimbabwe iyaqinisa isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalaye imali kuyemsebenzini abalaye imali yokuthi bathengudla besemsebenzini abalaye imali yokuthi bancithize imuli zabo abalaye imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalaye futhi imali naleyo ukuthi nqa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala izibhedlela bangahamba kumadokotela bafuna imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kade sehlezi laba sithi ngama pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayihola bavela yisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa yasebehawula ngani nganazi basebenze kodwa uhulumende khona apho sinaze uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu labo bani ngoba babebhadala phela imithelo le ama tax uhulumende uhulumende wathuthuka waphambi ngenxa yemali kodwa wathethi laba bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlala phansi ayibancedisi.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba inengi lilokhe lisemsebenzini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s ithi amazwi kamphathintambo wezisebenzi lempila kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize. I-R2s ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele sikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngeholo elincincinci abalinikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle kuna kokunye okwakukhitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education senelise sililizwe ukuthola imali eneleyo yokuholisa ababali. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery sivele yona i-service delivery ingeke abantu athesi bahamba emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene kobulawayo angikhulume emakhaya abantu bahamba behlangana ledoti yemaswiriji emadorobheni wonke abantu bahamba behlangana lentengo yesinkwa engathengekiyo abantu sebanikezwa uzupho ayisibo bonke abantu abahamba sinakani ukuthi uhulumende nxa elemlando yezinto kahlale phansi ayenza ama-priorities sime ukuzwa ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraure bayefakwa eChikuru. Ngokunjalo thina ikhuluma siyi-R2s lamhlala usuku lwesi-4 sile stairway kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifike ezwi $540 omzukwana uObedi ephuma eChurupi.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo zeschool fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi baxotshwe ezikolo ngesikwereke. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540. Ababalisi bafuna $540. Athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Sisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikwele, kumele sidle esiziphandele khona.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la e-Artus. Ukuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokumangele ukuthi abanye besabele ukuthi lomkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamachumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni seSouthern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19 uqhuqho ukukhwehlela bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwazi lokhu ikhona ngenxa yokuthi abantu besebesihambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew, kulo mgoqolo we-curfew. Sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sokumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. La bantu uhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo, kwezinye indawo bekusiba zinhlutshwane izimoto endaweni ezingathi kumbe ufica izimoto ezinhlutshwane ezisuka koBulawayo sesiya eHarare busuku kumbe nxa odlula la amanye amadolobha amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona kuyana nje i-COVID, umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu liyabe selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwa-developa engathi habitu kwatshitshi izinto sokufanana nje njengezinto ezinjengemva. Lobi COVID, imigoqo ye-COVID sikhona bengasezananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwayevele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana, abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama sign okuthi oba na-mask. Kuyabe kutheqo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo. Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni, ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi, lokhu kukhona, kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona wenza ukuthi abantu bekwenze. Ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana isikhala, i-spacing, akusekho lokhuyana. Abantu babe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo, kumbe kugada izimoto ama-zupco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket. Siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangako. kangaka ngakho kuba ingozi ngoba nqa kuza kuba leyine futhi iwave COVID kusho ukuthi inga affect abantu abaningi ngesikhathi esifutshane kakhulu kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abanga vaccinate behambe behlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imlayo ekakhulu emachurch ukuthi kube into esilandelayo kube into esinazelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lomkhuhlane weCOVID.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfields ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliso yamadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by-elections esigabeni seManyame eChipinge asesazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi bethu abahle, linjani basakazi bethu abahle. Hayi, namhlanje ngidinze ngokunye basakazi okhulumayo ngelethu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya kodwa ngibuya eKZN St. Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezanu wemuhle impela. Kodwa kulo mbuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali, abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje yonke impilo yakhona yonke inzima kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke ku right kanti laba bathi ku right bathu bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu angazi impela. Hayi basakazi, mina kulokhu ke hayi angazi, maybe kulabantu esifanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi ka Studio 7 ngithi lejani lonke basakazi baka Studio 7 okhulumayo uGodlwayo kumahlaba ayithwale fansi khona la kuGodlwayo eceleni kwaleyana intaba leyana engusijumbo okhulumayo. Nilombuzo lapha basakazi labalalelo ngabuqondana lalo bawubani lombuzo. Umbuzo wami ume kanje msakazi, kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezana uPF indlela abangabe phethe ngayo ilizwe ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo phela sesiyeqiniswe naye. Hayi iqiniso akusindlela ukuphatha le ilizwe elingela imali abantu basokola kangaka bahlupheke kanje. Hayi khona akube ngenye indlela, akube ngenye indlela. Ngiyabonga msakazi.
Studio 7 sanibonani, livuka njani labalaleli? Ye, yabe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikaqhulu. Ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile sisekho, waseqala ukuthi akubanjani. Waye engathanga khona kubanjanwe singakapheli. Waye engathanga khona kubanjanwe singakapheli ngoba waqala walinda saphela wasesithi akubanjani. Singekho izanwe sibambana nobani ngoba. So unkomo hayi mina hayi kwela miside vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya kahle kanti unkomo wasijiya edaki. ezihlukahlukene. Umqondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyukuthi khona unkomo wengathanga khona umfuna ukuthatha konke. Kuba sizanga saphela ngale ndlela. Ende mina kuba kuyukuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo ukuthi khona yimi engangiphethe endabeni yamazibra. Ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezipra baphela ngale ndlela. Ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abami bezi. Kodwa unkomo wasalephila esesithengisile. Hayi asazi madoda ukuthi siya kuphi ngale lizwe leli. Kodwa umqondisi ukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzosishiya kuphi. Ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasecholocho wakithi. Hayi kunzima kwelakithi. Ngibibi ngelela nje kusene wakithi ngazi laphele khona khona ngabo umntongamili. Kuthi kuyisikhathi bani njengamanje. Kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise ebhinga khona le. Sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini. Umuntu uma ezathi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi bencele beni beyasebenza. Amathuba omsebenzi imisebenzi zikhona bayivusile. Imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo? Ikuphi kwendawo? Uhulumende we-dispersion lo uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi uyenza into eziningi. Mina ngiphumela laphana ma kusiba le-turn off yaselokuzini inyama endlovu ngehla khona laphana umgwaqo kwavele sokwafa lokho kwakutshiwo Smith ilifa lomunye umuntu sokwaphela du uhamba ngamagahlakahla uzuzwe efika etsholotsho uphuma itsholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uzwa umuntu ekhuluma kanje. Hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhadalwa abadlawa bezana kodwa umuntu uyakhuluma kunje umntana kulale tshazwa amakhaza khona ngapha egoli elale emkhukhweni elale egijima egijinyiswa amapholisi. Hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ube senduduza abalandeli bonke abe-CCC. Hayi asikhulekele mina uJob sikhala lo sithole bazaphuma. Hayi vele zani njalo anti yatshela okokwenza ikhoti yatshela okokwenza amapholisi yatshela okokwenza labo gadi so bayenzo kwakho otherwise engcetho babagcinile bayakwasi bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyitrust 100% bakwazi abagcinele khona kuthiwe bavusa umsindo nensimbe kwangukhona khona ngale khona lapho abantu abavusa umsindo ngu-MP wezanu PF babe defender. Hayi zanu PF ankulunkulu ubhekile i-one day nyamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sithuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo epentshengebhinga kusuke 21 kwampani usemalaria 21 kilometers akula mota ubusuke kwampani enkenkando usemanyanda ekliniki kuhamba uzukhale vele ohelelwayo kahamba ogula serious kahambe kuphila abalezinqola zabo kuphila ongenanqola vele uyafela endleleni kukhatshana kakhulu izikolo zangikhona ezotshani kungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama-10 years ngokukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga ikuhlala ubona ibhinga vele ngeopposition ngaze kufikeni ibhinga ngaze uyirobhe ngezwisi ngaze ulethe inkalakada imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi iZANU-PF iyenzeki ukuthi ngiyamangala ukuthi iZANU-PF yikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much njengamadoda angikhona too much amanga bebanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo ele ayethule akhuluma amanga ogawulela abayisimanga ochuma isimanga kuyosupport iZANU-PF akam 2023 athele ngezani okwehlula nani bogawule vele okwenza libe kuzani uPF kwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani izani uPF alisayifuni ngiyabona.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele obabengelela ngunkomo eseBotswana ngizwa ubuhlungunyana namhlanje made ngisizwa omunye olilunga noma lebandla lezani uPF kade kuthiwa isiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga iZANU-PF ukuthi ilibandla kumbe elikhombisa lile nhlelo ezinhle kakhulu into suke ikhohlwe lona ubaba ngokuthi engabala abantu abasengadini yawo leyade khuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebese bala abantu basezimbabwe ukuthi bangaki bangaka abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini bangaka abantu abahlukunyezwayo abantu besifazana berejwa bejampu cingo baye betshaywa amagumaguma babe bethathela izimpahla bebalekela umbuso we-ZANU-PF yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye i-ZANU-PF ukuthi i-ZANU-PF iyenza ubuhle ile nhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube le kusasa bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholotsho bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanise ukuziphilisa omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma abantu bebaningi behlupheka phandle i-ZANU-PF mfowethu sifuna ukukutshela benifisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho i-ZANU-PF kayila ikusasa lethu i-ZANU-PF kayila kusasa kayila mpilo enhle ngezinye indlela zamunje ethi bonke abantu abasebhinga bafundele ukulima into abayezayenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisilo qiniso zami kulitsho thina sifuna ikusasa sifuna izimbabwe yethu entsha yikho silisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma i-ZANU-PF ngenxa yokuthi sihlulekile 40 years izama sokwehlulekile ayikwanisi lutho siminingi iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingcene singathola ikusasa elingcono siyabonga kakhulu.
Lawke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Uma manje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zika Ezra Chisa Smanda.
Umdumo wereggae kuthiwa ngumdumo wamakhosi. Umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo. Yekathizwe imbali yakhe.
Igama lami nguItai Bokosha umfokadube ngizalelwe kona phekoBulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhova. Ngike ngafunda ePinga ngalumama wami vele bengumuntu ongumbalisi. Ngimele ufunde ePinga ngafunda lamanye ama primary nje ama TCTs ngoba lo uchinja mina ngikhulele kumama vele ngikhulele kumama. Ibizo lokucula ngingumani ites, man ites meaning sicho men of sweet vibes.
Chatwa uman make watala la errare. Labaqala ukufundela ukucula bamfaka la kuband.
Band yethu ayi Black Duke. Ngayinchatwa ngumuntu sisizo ayengihlala next to wethu ngublack Saturdays Marim. Yeah. So inkola lapha ngaqhasa kwa 1997. But mina umculo wami yi reggae mina ngiyenza reggae. Ngiqala ukurekoda ngaqala ukurekoda lo Joma Seko. Ngiyasebenza lo Joma Seko ubuthi u Jayzu Marabini. Yeah, siloku hlangana yile ndile lapha.
Cross me out, my condena. La lo buje ba koko gonke gi me good nyak janda baby. Zito zako zino di perceptivity. Me magiri wane yako identity. Me di pila buri mushone charity. Maburu mati uri uri blessing it. My own sweetness and sunshine.
Umanayinzi njengoba ningabaculi ukhona abamthintayo ukuthi la yacule.
Ongenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa izo Lucky Dube ay music yakhe inculo yakhe vele ayintinda reke lobo mali ya do lokale kona panga ngizolalela nje amanye lawo umdalo lafuma majevana omtukudzi omdalo omafumo laba. But yeah, like doing umuntu angenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokhu ngiyakwenza lokhu.
It's got to be cause it's a real alalutando stand by some alalutando. It's got to be
Siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besipha ke uhlelo lomnandi esibesilukela ke lohlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.